Kwa kathesi ubunzima ukubona ukuthi kuzahamba njani ngoba uMongameli Trump ubambe khonapho ukuthi yena ufuna umdulo ozakhiwa emngceleni we-Mexico le-America. Ngangela mali ibona umduli lowo yena akafuni ukuthi i-government ithiwe imali ukuthi siqhubeke siyaphambili. Ama-Democrats on the other hand labo bathi asifuni umduli lo, thina sifuna ukusebenzisa ezinye iy'ndlela zokuvala i-border instead okwakho umduli. So mbona ngani uTrump usekhangelele unyaka ka-2020 election yakhe and ama-supporters akhe amkhangele ukubona ukuthi uzayakha yini lowo mduli awupromisayo wabathembisa ikhampena. Ngaye ngihle kwakho umduli lowo kwi-2020 ubone labuze bamsupporte kanjalo. I think so i-shutdown izaqhubeka kwesikhathi esithize.
Singathi iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bayamsekela yini njalo wonke ama-Democrats awamsekeli?
Okwakhathesi amalunga e-party yakhe ama-Republicans kade bemsekela. Ndinabusa ngingabona ama-reports kulama-senators athize asecalisa la ukubana ayasola ukuthi hhayi asikhulume ngokuze sinegotiate singabe lokhu esinendawo yini. So asazi ngokuya kwesikhathi shutdown ingaqhubeka. I think ama-Republicans azagcine engani asami ndawonye lo-Trump.
Kambe lokho kungabe kusithoni kumnotho welizwe?
Enothweni ilizwe le-America i-shutdown iyamisa amanye amabhizinisi amelele ukuncediswa nama-branches kahulumende. Okathesi uyabona ukuthi even i-stock market iyawa up and down since i-shutdown yaqalisa. Amanye amabhizinisi like I said adependa ngama-services kahulumende lawo nxa kule shutdown kunje ayama. So ngokuya kwesikhathi inotho yenuse izagcina sandayo ukuba affected nge-shutdown day.
Kuzaphetha ngani?
Kumele kuphele. Ngingaqhubeka kwesikhathi esithi ngoba izinyanga ezithize but kumele bagcine behlala phansi. Omunye kumele abe athi hayi mina lami I'm willing ukunegotiate. Mina ngibona ngani umnumzane uTrump kaningi ama-Democrats eyinye into abayifunayo njengale ethiwa yidaka yekungenisa abantwana abangena besesibancane e-America bangenwa abazali. Maybe ama-Democrats engancinyilika athi alright nansi imali yakho yomduli lowana.